abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhu uhulumende nalokho nokamnangako wangena la ngekhu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumaviki aphelileyo kuthe uqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasosha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beinveda iHarvest House. Yikho ke kube lo mbono njalo ebantwini ukuthi funa bafuna ke ukuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo yikho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu bengokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhange bekusazakala ukuthi bebephiwa kama-back pay ke inyanga edlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalowo umbono wesithathu ingaba yiwo liqiniso ngoba sibone nanguhulumende namhlanje usephanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama-$75 US dollar osokuthwe layo bazayiphiwa inyanga zonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali kukhanya ingazathi yiwo ngabe uqinisekile. Sizwile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki kutsho ukuthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe khona ukutshaywa ngamasosha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo amapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasosha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho kade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usho utshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba yinhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.